Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 4 ngwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu.
Lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokho esikwenziwa nguhulumeni kaEmerson Mnangagwa.
Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owanquma ukuba kumele avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa uchawa ungani umuntu obulala inyoka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo, njalo lwabika ukuba inani laba le gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezine 4,075. Kubikwa kubhubhe abesifazane abane labesilisa abane eHarare, kuthi oyedwa obhubhileyo owesilisa udabuka esigabeni seMashonaland West. Lo yedwa owesilisa njalo odabuka esigabeni seMatabeleland South ngomunye njalo laye obhubhileyo. IHarare yiyo esikhokhela ngasebe bhubhile abangamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 kulandele kobulawayo okulabangamachumi amabili 20. IHarare iyakhokhela njalo kunani labantu abalegcikwane leli asebe yinkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu 1584. Kulandele kobulawayo okulaba fika phose inkulungwane eyodwa 996.
Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection. Kuliviki sixoxa labasakhulayo ukuzwa imibono yabo ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lomumo oselizweni kwezombusazwe. Mthokazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo D-Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hobe ku-Studio 7.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. UMalema uthembise ukuvimba iziphathamandla zesigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa ekuqhubeni umsebenzi wazo nxa ilizwe leZimbabwe lingaqhubeka lisephula ilungelo likaZulu. Umnotho weZimbabwe ugcile ekuthengiselaneni lele South Africa okungabangela umonakalo nxa isigodlo seZimbabwe singamiswa umsebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi umkhankaso wenkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet okuveza ukunganakakelwa kwabantu beZimbabwe nguhulumende othiwa hashtag Zimbabwean Lives Matter osulumathe phose umhlaba wonke. Sixoxele nobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe umnumzana Ngqabutho Mabhena ongumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwean Community in South Africa, othi bayamukela umkhankaso lo.
lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokho esikwenziwa nguhulumeni kaEmerson Mnangagwa. Kanti futhi okunye okumele sikuchasise ukuthi umbhikisho obewukhona ube yimpumelelo enhle kakhulu. Impumela yawo iyilokhu ukuthi noma abaqoqayo kumbade beqoqa lombhikisho, umbhikisho kade bethe bona abantu bahlangane endaweni lapha abahlala khona babe ngamaxuku amalutshwana ukuthi batshengise ukuthi kabahambisani lalokhu esibiza sithi corruption, ukungahlanganeli kwabo kwenziwa ukuthi uhulumeni uthi uhulumende uthumele ibutho lamapolisa. Khona lokho kodwa kuyimpumelelo ngoba uhulumeni uthethe imali eningi wayifaka ebuthweni laseZimbabwe lemapoliseni ukuthi bagcwale indawana yonke ukwenzela ukuthi abantu bengajengiseli. Abantu bagcine sebezihlalela emakhaya, abantu bangahambi bayakulwa lamasotsha njengalokho esakubonayo kungenwa ezitolo abantu belutha bethatha impahle zezitolo. Khathesi awuzange kwenzakale lokhu, impumelelo enhle kakhulu. Kusifundisa khona ukuyana uGandhi waseIndia lapho ayekhuluma khona ngombhikisho okuthula abantu bethule.
Ngokubona kwakho kungancedani lokhu? Siyabona ukubana ukutshengisela kwehlule khona lokhu abafuna ukukwenza ku-internet kungaphathisani vele?
Sisiya phambili, sifisa ukuthi lo mkhankaso uqhubekele phambili. Umhlaba wazi ukuthi uhulumeni waseZimbabwe akavumeli ukuthi izizalwane zaseZimbabwe zibe nelungelo lokukhuluma. Sibona futhi lokhu eqhubeka elanda labo ababesenza ikakhulu ama-mask abhalwe ZANU PF must go, bebalanda ezindlini belanda ama journalist. Siyakugxeka kakhulu, yikho ke sifuna umhlaba wonke ukubona ukuthi lokho kwenziwa nguhulumeni ongalandeli amalungelo abantu, ongafuni ukuthi aphikiswe intando kayiphikiswa. Yikho sithina sithi abasebenzi izalwane zonke zaseZimbabwe, abantu abahlala emakhaya, izakhamuzi zemakhaya, umhlaba wonke kawuzame ngendlela zawo zonke, umbabantu kabazame ngendlela yabo yonke ukuthi babambane babonise ukuthi thina njengezalwane zaseZimbabwe uhulumeni wethu akasiphathanga ngendlela.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe, njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwean Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kunjalo nje, umnumzana Julius Malema uqale ngeviki edluleyo ukuxophana lohulumende weZimbabwe ngemva kokuthi uzabhadala abelungu imali yamapulazi. UMalema wasola lokhu esithi yikubuyisela emuva umzabalazo wezomhlabathi. Kodwa izolo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa usole uMalema esithi usebenzelana labakucele leZANU PF elithiwa iG40. Kesizwe amazwi kaChinamasa ekhuluma emsakazweni weZBC izolo.
And I want to say this to Mr. Julius Malema. Making inflammatory speeches and donning red worksuits and berets do not make a revolution. A true revolutionary, which by the way you are not, first and foremost would acquaint himself with the concrete situation he is facing and would plot step by step the tactics and strategies on how he can attain his revolutionary goal.
Lawo ngamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU PF ekhuluma emsakazweni weZBC izolo ntambama. Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala etshayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mutshehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje ongathi kumele avezwe ukuyafakaza ukuthi mpela usetholakele. High Court inqume ngomgqibelo ukuthi amapolisa kwakumele avezwe umtshehiwa owathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi yiwo amapolisa kungakedluli amalanga amathathu. Kwathi ngelanga linye ntambama umtshehiwa ongumzukulu omhleli wenkundla yezimlife.com umnumzana Mduduzi Mathuthu watholakala ejikelwe duze langakibo eMahatshula elamanxeba esabekayo njalo ecatshangelwa ukuthi wanathiswa itshefu. Umtshehiwa wathathwa labanye abazukulu bakaMathuthu ababili lodade wakhe ngemva kokumswela endlini yakhe uMathuthu. Bathi kumele aziveze lapho achashe khona andubana bakhulule abomndeni wakhe. Amapolisa afika ahluthu namafoni akhe lama laptop esithi ayamdinga ngoba engomunye wabantu abajojozela ukugenqulwa kombuso wezanu PF ngodlakela. UMathuthu nguye waqala ukuloba udaba lokuchaphazwa kwemali ngowaye umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo lamadodana kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abazukulu bakaMathuthu lodade wakhe bakhululwa langalinye. Umtshehiwa yena ulokhu elalisiwe esibhedlela njalo igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthi ulimele kakubi. USithole uthi umtshehiwa engehluleka ukuya emthethwandaba namhlanje ngenxa yamanxeba bazacela umanzi ukuthi azihambele esibhedlela ayembona ukuthi usetholakele lokuthi ubusimo bani.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa, uchawa ungani umuntu obulala inyoka. Indlela achawe ngayo izwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi sanamuhla kulomuntu ongabamba omnye umntwana omnye umuntu onegazi ngendlela yena leyo kubuhlungu kakhulu. Akuzwisiseki ngakho ke siseselohambo kakhulu njengamaZimbabweans lokuthi sizwisise ukuthi ama rights ethu amenjani. Kuyadanisa kakhulu, ulimaziwe umntwana lwana ulimele kakhulu.
Odokotela bathi ulimele okunganani?
Kube le hunga odokotela bengani bakufaka kwe oval ukuthi hayi ama kidneys akhe ungana afuna ukuba le problem encane. Ngakho ke hayi siyabonga ukuthi odokotela bayagijigijima bazama ukuthi bakulungise ngoba kuvele sokuyinto amanzi asechithekile. So yonke into sesibanjwa ngesiphangephange olokhu esesibhedlela from all we know and bazama ukuthi bakulungisise khonoko.
Liza mangala yini emthethwandaba lidinga ukuhlawulwa nguhulumende phezu kokuhlukuluzwa kwakhe?
Umtshehiwa yena uyi-client yethu, ngiyoza asinika ama-instructions okuthi siyibambe njani indaba leyi. Kodwa obala ukuthi ngendlela achawe ngayo kumqoka ukuthi laye agijimele enkantolo, inkantolo ikubambe ngendlela okufuze kubanjwe ngayo. His constitutional rights have been violated. Ngakho-ke yena uza sinika ama-instructions. Thina singomathuma omathunywa kalamponje. Ngaye sethe wathi hayi kayibanjwe ngendlela enje, awu sefela khona njengomkhaza.
Bakhona abathi iSADAGI le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe zimise ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo. Ulubona njani lolu daba?
Ngukhangela ngelihlo lomthetho. Thina njengama signatories iSADAGI njalo ne-AU kule role okumele bayidlale nxa sokuthe kwaba le situation esihlangana layo le Zimbabwe ukuthi sure uhulumende nango sevuke ubhinya, nango ubaba sechaya abantwana, usechaya abantwana sokudliwa kaluklubhu. Hawu, abafowabo kambe bangamkhangela bathule. Kumele ukuthi bamkhuze ngoba amalungelo abantu ngendlela asebanjwe ngayo lapha eZimbabwe ngelihlo lomthetho hayi kuyadanisa. So into enganiyadanisa ukuthi athi iSADAGI le AU izazingenele sokubule umntakabani njalo sokuhlukunyeza umntakabani ngoba nam
kusa ngutawanda kusasa sikwazi ukuthi ngubani njalo asinye sise simelele ukuthi babe babili babe bathathu angithi konoko sokusuke kwenzakala into sokumele ukuthi ngabe isadakhe kumbi AU isishwa isike yashwa istatement njalo iyakhuza umfo wabo angabe lahleka phela genuinely kodwa kakhuzwe yiko kuqakathekile
umnumzana Ngqobani Sithole ligqeda elimela utawanda mjehiwa ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekobulawayo uhulumende yena uthi kasoze egoqe izandla ebukele abantu bezama ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni wakhe le Studio 7 ezakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obelibutho u-Air Commodore Jasper Chimedza ukuba ngusibalukhulu wezempilakahle. Futhi Chimedza uthatha isikhundla esathiwa ngunkosikazi Agnes Mawomva oselesikhundla sokukhokhela ikomiti elisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abahlanu abamiswe emthethwandaba izolo phezu kodaba lokutshotshozela umbhikisho ongasaphumelelanga ngolwesihlanu. Ababili bathiwa babonakala emgwaqweni bethwele iflag yeZimbabwe. Okwamanje kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarubonani, sarubonani ku Studio 7. Mina ngokuzalwa ngizale enkaya kwesikhobokhobo. Ngizama ukunxusa abantu bakithi kwesikhobokhobo ukuthi hayi asivule namehlo bantu bakamthwakazi. Sivotele umqondisi moyo. Kunini sivotele iZanu PF, sivotele uMnangagwa bonke oChamisa. Mamashona musibonke laba bantu. Sivotela kungelalutho abasinaka ngalo thina eMandebeleni. Na ngumqondisi moyo usekhona. Uzama ukusivusa thina amaNdebele ukuthi vukani. Vukani lonke lizenzele lani kunini sifuswa ngamashona ngakho sithi asimlandeleni umqondisi moyo bakwethu siyabona
ya ngu 04 khuluma ekezi marinoha ngibona kuyinto enhle ukuthi abantu baqhubeke phambili kube kwenziwa iviki zonke lokho kuzenzele ukuthi igovernment lekhona ishone phansi yephansi njengoba namafemu nesitolo kunje kuvaliwe iyaluza yonke into ibambe ngakho so masocha namaphoyisa ngawonalisanda kukhona lokhu siyakubonga ukuthi bavimba abantu bengayi emsebenzini kuhlala ezindlini yabo ngu 04 ikhesi marinoha
ndivuka njani Studio 7 lawo abantu abakhona emakhaya abalaleli hayi mina ngivukile ngabona ngizibuke esigabeni singathiwele north sorry into esikhathazayo lapha mina into engithanda ukukhuluma ngayo kanti njengoba kuthiwa lapha sikhulume lelo wayini kuphela singakhuluma indlamu ukuthi abantu bezanu bona kanti kabakho yini kesizuvo lwabo bona ngoba labo ama-supporters ezanu ngabantu esihlezi labo abantu esiphila labo ubona bathini ngomumo okhona bathini ngezinto ezikhona ngoba lapha kuzwakala abantu be-MDC kuphela kuzwakala ama-opposition party kuzwakala kuphela yohota zwakalayo bona be-ruling party kati bona bathini on the ground sifisuke sizwe bona ukuthi bona babeka mbono bani ngelizwe leZimbabwe babekana abahlali ngesizwe imibono yabahlali ukuthi kanti bona bathini
njalo futhi indaba yamapulazi uba Mnangagwa mayethi ubhadala abelungu amapulazi uyenza kuhle kodwa sibona ukuthi amapulazi lokhu athathwa ngendlela engayisiyo ilizwe lahle lafa njalo maye babhadala abantu labana kube kurayithi babhadala beredekhi bezohlala futhi emapulazini yabo bethole imali yokuvusa amapulazi abo labana abantu bephume emapulazini ngoba sifuna i-cost storage ivuke kube le nyama eziya emazweni ilizwe lethu linothe libe le mali ma Mnangagwa engaxotha abantu emapulazini hhayi siyamvotshela uyahlala ekhona kananzeleli ukuthi into ewisilizwe liplazi kuphela abantu balemizi ngathiwa umuntu lomuzi wakhe yibo iphinde ibe lomuzi khona lesigangeni noma sihlalisane wathi so ku right ukuthi thatha amaplaza ibiza abalungu abancane bakhomba sithi imali yabo lezo bevusa be five fence ilizwe livuka abantu besebenzi
Studio 7 yabingelela kuwa Studio 7 kubafakazi betalela msebenzi omhlaba senzekayo nami ngithanda ukuye ngiphosela milizi ku-Studio 7 mina inkosi uma ingangibusisa sibili lami ngibe ngumongameli ngibe ngupresident mina umuntu wokuqala sibili kumbamba ngokufaka entolongo nomalaba ungibayile ikhanda le-corruption igcwele kuye kanye ujaji omkhulu nene nguye-ke uku-corruption ene ngakhulunywa ngenkohlakalo okukhulunywa ngomalaba ngingafaka yena strategy lesengilandela lo chigubu bona bobabili yibaba le-corruption bokuqala yikho-ke beyivezi i-corruption ngoba ecele yibo yiwo amakhandla e-corruption bonayo
salibonani salibonani umkhokheli okhulumayo bengicela okukhuluma nje into ezimbili lana bengifuna ukuzothi kanti lilizwe linjani elilo president ongafuna ukuzwa ama-mistakes yakhe akwazi ukuthi alungise abantu uma befuna ukusola bayavalelwe ezindlini betshaya sobe siba sobalwa ukuthi-ke lana kubuswa ngenkani ubuswa ngenkani amazwi wonke sizabona nto betshengisela bekhombisa ukuthi into ethile abayifuni kuyenzakala njani kunalokhu hhayi kunzima-ke kodwa-ke kumele umuntu ebekwazi lapho kurongo loku kuhle ukuthi abantu bazonda into abangayifuniyo yini ukuze badose amasoyisi and futhi ekhumbule ukuthi ufakwe ngabantu-ke ukuze abe lapho namasosha la namaphoyisa konke kumele bekwazi ukuthi silungisela khona khona thina sodwa ngiyabonga
Sanibonani ku-Studio 7 ngiyalibingelela mina ngungwenya ngiye ngicele lapho ungena ehlelweni luka-Studio 7 lapha ku-Live Talk ngangicela ukuthi mhlawumbe nxa kuyabe kukhona inhlelo ezikhulunywa ngazo nami ngibe sengithola mhlawumbe isihloko sodaba ukuze nami ngikwazi ukuba nami ngibeke lami lokhu engabe ngikubeka nxa kukhona mhlawumbe lapho kukhulunywa khona
ya nibasakazi bethu baka-Studio 7 okhulumayo ngundodana Ndlovu ekhajifak egarikayi lapho ngapha nje khonakhona omunye unezi mina umsebenzi wami wasakazi ngikhaphenta ngisebenzela kakhulu ezindlini izolo ngibizwe ngumakhelwane wami khona phana lapho kwabanjwa khona ikhorona esithi yena ngizomfakela isivalo uthenga isivalo esitsha ngizomfithela endlini yakhe khonaphana hhayi mina ngizange ngavumelana nakho ngiyalile sili kodwa ukwala kwami ngithe angilamathuluzi abolekiwe ngomunye umuntu lami ngisezama ukunqabela impilo yami kodwa hhayi ngibonile sili ukuthi ikhorola abayithathi serious
Masakazi Studio 7 ngiyalibingelela labalaleli ngilibonga njalo ngilihlonipha ngodumo olukhulu sithi khobekanti senganjalo likhuluma umsakazo wolokho bakithi siyakhuluma ama-recorded avula siyacela zihlobo zethu ukuthi laloba sibaningi lathi phela leke lithi chacha okwethu lapho hhayi asila amaningi isikhuluma ngokuthi bakithi sesidiniwe ngezani p f bakithi siyacela ukuthi asizameni bantu ukubambana eZimbabwe silweni impi njoba abadala bethu babaqeda ngegugu rawundi besicela nje sife ukufa yikufa ukubhubha yikubhubha bantu bezimbabwe asikhipheni umbuso wezanu p f sesidiniwe bakithi ngokuthwala nzima abantu abethu bathwele nzima ezimbabwe siphandle sithwele nzima njalo nje akulungele thilizwe kanti ngelinjani ngathi kade besicela ukuza imali ezidoletha phandle kwamazwi ukuthi kathi ziyakhupha isikhwama sezanupiyefu lesi sivuza esingathungwanga ayisesikhathele bantu abesicela ukubana umbuso wezanupiyefu ukutshintsha kathonza umuntu ungela ngitsho kukwadwa okokuthi xa iyenzile asikhathele bantu sidiniwe ake sizame ukuthi bantu bezimbabwe sikhipheni izanupiyefu ngiyabonga umankala nasebotswana ngikhuluma yila ebotswana
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi plus 1 202 465 0318 siyacela ke balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ukuze senelise ukudlala yonke siyabonga Okwamanje ke sikhangele sizivela ngapha kwele Melika. Inani lasebele gcikwane le coronavirus ngapha kwele Melika selisedlula izigidi ezine 4.7 million labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu lamachumi amahlanu 155,196. Sicocwe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe ukuthi edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona kumi njani.
Ya, umama we-COVID-19 ngapha, hayi kawumuhlanga sibili. Kawumuhlanga, kukhanya igciwane leliyamemetheka sibili, ngesiqubu esikhulu kakhulu. Okokuthi ngomvulo nalo odlulileyo amalanga amafitshane ayedluleyo ugovernor walapha uhle wapha ofaka isinqomo ukuthi wonke umuntu akabe lama-mask, wonke umuntu akagqoke imask ikakhulu endaweni ze-public. So into esikhona ukuthi lalaba kade bengafuna ama-mask soke sebefanele bawagqoke. So umama lowo mubi sibili kakhulu ya. Asikabona ukugcina kwawo.
Indawo sezivuliwe yini ezifana lamabhawa, amabhayisikopo lezinye ezokuzilibazisa, njalo abantu bayahamba yini endaweni lezi?
Ya, indawo sibili zivuliwe, indawo zokuzilibazisa, kodwa indawo kule limit yabantu abangangena khona ngesikhathi sinye ngasinye. So kodwa lanxa zivuliwe kakusikho lokuyana okwansuku zonke. Kodwa ke hayi, indawo sibili zivuliwe, konke nje lendawo zabantwana ezokudlalela. Lanxa kuningi nje kwakhansilwa vele nje ekuqaliseni kwenyanga kumbe ekuqaliseni kwanale season, kwale kwakhansilwa sibili okuningi-ningi. Loko njengama-parks, ama-parks lawo akuzithokozisa abantwana lezimoto. Kodwa hayi, okwezindawo zokunatha lokudla kuvuliwe lanxa abantu nje behamba bexwaya besesaba, kodwa ke kuvuliwe.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika.
I'm not afraid of the dark.
leli ihlelo lethu lwanamhlanje othi besikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF, umnumzana Julius Malema, usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Obethunjiwe ngeviki edlule ngolwesine kobulawayo watholakala etshayiwe elimele uTawanda Mutshehiwa umele ahanjiswe emthethwandaba namhlanje, owanquma ukuba avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ekulenjini ku-www.voandebele.com.